Soku isika disendaba ku VOA Ndebele. Livuka njani mthwazo omuhle siyalamukela ku Studio 7 namhla ngolwesibili mhla zilitshumi lantathu kuNcwabakazi 2019 igama lami nguFibs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, abantu abaningi bathi bayisaba ibutho leZimbabwe elasusa umgabe esikhundleni.
Akula lutho lapho olutshengisela ukuthi ibutho alingeke lakuphinda lokuyane lakwenzayo, ngoba kutho ukuthi khona lo okhona nxa engasayenzanga intando yabo kutho ukuthi sebengayenza abakufunayo.
Kodwa amalunga ebandla lezanupf athi abakubutho kakumelanga besithathwe abantu beZimbabwe.
Amabutho angangeni kwezombusazwe zizilo phela lezi azekele ukungena njani, ngoba isibutho kasikokubulala kumbe kulwisa.
Bathule nzima abantu abathenga bethengisa impahla emigwaqweni kweleZimbabwe.
Isituation yakhona isiwesi khathesi, ngoba ngikhuluma nje kukhathesi ikhokhethi le siyisebenzisa kakhulu nxa sithenga ekubhadalaleni esingathi thina ama-transaction esiwayenza ngamafoni ikhwezile ama-tarifu.
Lingakhuthwa ngezomculo lokunye okuthiyeneyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abantu kweleZimbabwe bayalesaba okumangalisayo ibutho kulandela ukubulawa kwabantu nyakenye, njalo ngokwenzakala ngesikhathi sombhuqazwe wegugurawundi kusukela ngo-1983 kwaze kwafika u-1987. Abaningi bathi lokhu bethuswe ngokwehlela owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. Wahluthunelwa intambo zombuso libutho lincedisana ledale lephalamende ibandla leZANU-PF loZulu. Vethule lokhu ngesikhathi kunanzwa usuku lwamabutho ole-Defence Forces Day. Abantu abaningi bakhangelelwe ukuthi baza kuthi gwaqa e-National Sports Stadium namhla, lapho ibutho elizabe liveza khona ubuciko balo. Kukhangelelwe ukuthi kuzakwenziwa okuningi okufanayo kwezinye indawo zelizwe eZimbabwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa owangena esikhundleni encedisana lebutho ukhangelelwe ukuthi uzakwethula umbiko oqakathekileyo ngokuhambelana lebutho. Kambe ibutho kumele lingenele na kumbe hathi kwezembusazwe? Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele lomnumzana Prince Dubeko Sibanda okubandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Lapha uyazikhulumela njengomuntu odabuka eZimbabwe.
Ibutho ukungena kwezombusazwe kakukho kubi kangako nxa kuyikuthi linxa kuyikuthi ungena hathi njengebutho, kodwa nginjenje ngingusibanda ngingena njengosibanda kwezombangazwe. Hathi ukuthi nxa ngibuye ngibelethe ngabhabhula ngathwala inyembe zami zesisotsheni, njalo ngase ngifuna ukuthi-ke nxa sengisemphakathela kwezombangazwe bese ngiphathwa ngendlela etshiyeneyo labanye abaphakathina kwezombangazwe, ngenxa yokuthi mina ngengabamba umbhobho kumbe njalo lokhu ngikhokhelela abasesibuthweni mina sengithe sengisukile. Uyabona, singakuphatha ngaleyo ndlela then kuyaba ne-problem. But osesibuthweni nxa kuyukuthi eyafana nomunye umuntu nje lese umanjinela kade engumanjinela lapha kade esebenza khona wasesithi ayisen-retire akansesenguinji kumanjinela lapha nxa sengihamba kade sengihamba nje njengosibanda sengifuna ukungena kwezombusazo, ubona ngani kuyabe kulungile, kuyakungena problem. But iproblem ukuthi babuya belokhu bekhanya ngani uku-retire kwabo kasoku-retire, balokhu bephakathi kwesibuthweni balokhu besaluthwa nxa sibabona. Khona lokho yikho kungani kuyasethusa thina lapha eZimbabwe ukuthi apho manje nxa amabutho eseyakwenza ngaleyo ndlela kutho ukuthi phela umbangazwe kawusese ngowalaba abangama-civilians njengami sungowabonaba abake babamba umbhobho abalokhu bebambe umbhobho besebenzisa abanye abalokhu bephakathi esibuthweni. Yikho kusuka khona kube le problem.
Ye, nxa sisikhangele sibili abantu yakwazi ukwehlela owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe, pho ke khona kuyana wona ukubona ngelihlo bani Sibanda?
Hayi, lokuyana kusobala ukuthi khona kusukisela ngo-1980 ezezithola uzibuse kusobala ukuthi uMugabe laphana wayengavusi eyedwa laphana wayebusa ngenxa yokuthi ulesivumelwano ayabe elaso labesibuthweni. Okutsho ukuthi-ke ngamafitshane-ke kutsho ukuthi eZimbabwe kasilayo idemokhrasi liyana eyama-civilian idemocracy yonke esilayo eZimbabwe ngeyokuthi nxa ufuna ukubusa qala uvumelane labantu abasesibuthweni. Okutsho ukuthi umbuso wakho uyabe ungavela ebantwini, uyabe uvela kuZimbabwe National Army kumbe kuZimbabwe Defence Forces. Yikho okubona engikubona kutshengisa mina ukuphuma kwamgabe lapha.
Ye, phela nxa sesigangela abantu babethuka ukuthi ibutho lingakuphinda yini konkanela kwenzayo.
Akula lutho lapho olutshengisela ukuthi ibutho alingeke lakuphinda lokuyane lakwenzayo. Ngoba kutsho ukuthi khona lo okhona nxa engasayenzanga intando yabo. Kutsho ukuthi sebengayenza abakufunayo bethi hayi lawe njengalowana. Ngoba layena lowana ukuze bemkhiphe kutsho ukuthi kukhona ayesekwenzile owawungahambelani labo. Yikho kwayenza ukuthi ekugcine esekhithwa kwabantu.
Nxa sesikhangela kodwa umthetho uthini ngebutho khonoku ukungenela, kambe kuyabe kuqondile yini nxa sikhangela umthetho?
Umthetho utshacile ukuthi khona amandla okubusa avela ebantwini yezizalwane zaseZimbabwe abanika lawo mandla ngokuvota hathi ngenye indlela. So ke khatheso sokusenzakala laphana basokusobala ukuthi khona noma sisiyavota laphana kuyaye kuyekufaka nje iphepha leliyana kodwa lingasoze libalwe. Okuyabalwa kuyikho khonokho kuyavela kubobani, okuyavela emabuthweni. Yiproblem esesilayo ngedemokrasi yalapha eseZimbabwe.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda lilunga letha lePhalamende. Sixoxela ye eseHarare. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Dingumuzi Phuthi olilunga letha lePhalamende njalo okubandla leZANU-PF.
Amabutho angangeni kwezombusazwe lizilo phela leli azekele ukungena njani ngoba isibutho kayisikokubulala kumbe kulwisa. Isibutho primarily into yokuqala ngesibutho ikufundiswa i-discipline. So umuntu okuthiwa libutho nxa esephakathi kwenu engasasebenzi esibuthweni kumele liselebrate likhululeke. I-America iminje ililizwe elibukwa ngamazwe wonke ngenxa yokuthi abantu ababambe inhlangothi ezehlukeneyo ezilohlonzi bavela esibuthweni.
Ye, kodwa abantu abanye bathi eZimbabwe phela akumelanga ibutho lingene ngoba bayacabanga lokho okwenzakala owaye ngumongameli uMnumzana Robert Mugabe. Bathi khona kuyana kwakuyikhuphela, hayi khona ukuthi wasuswa uphonga ukuthi wahamba nje.
Abantu abakhuluma lokho Gibbs kasibo bantu abakhuluma beqinisile. Iqiniso likhona phakathi kwenzikini enhliziyo zabo. Bayakwazi ukuthi kokudingakalayo ukuze amazwe aqiniswe. Abakwenzayo yikudonga besenzela ukuthi iZimbabwe ihlale intengantenga ngoba kulabantu abadla ngokuhlupheka kwelizwe leli. Kulabanye abantu abathi ilizwe leli kungalihlupheka bona bayazesutha ngakho. Kulabanye abantu abakhulekela ukuthi iZimbabwe ibilokhu inje ngenxa yokuthi kabafuni ukuthi izinto zilunge. Amabutho yiwo abantu abangaqondisa into le ngoba idisipline efundiswa esibuthweni yidisipline ekufundisa ukuthi yakhumuzi wakho. Ikufundisa ukuthi sisebenza ngamandla, ikufundisa ukuthi sithembeka, ikufundisa ukuthi vikela umntwana, vikela umama, vikela ubaba, vikela abantu, vikela isizwe. Pho-ke nxa sesinjalo ke kulabanye abantu ababe becabanga ukuthi sebethathelwe umsebenzi. Mina ngombono wami ngithi ba-right benjalo nxa bephuma esibuthweni nxa sebefundile njengoba amabutho alapho efunda kangaka nje bangene kunhlangothi zona lezi baphathe ngoba siyakwazi ukuthi kulama-engineers, kulabodokotela, kulabobani bani esibuthweni. Mina sengike ngahamba kwenye ikolishi ngafundiswa ngabebutho bengifundisa i-subject engelani lesibutho ngimangele ukuthi kanti amabutho ayithathela ngaphi phezulu kangaka i-academia. So abantu beZimbabwe kabafunde ukumanyana babe lombono munye wokufuna ukuthuthukisa isizwe bengadingi izinto ezincane zokufuna ukuba abantu abalobuhwaba. UPaul Kagame uke wathi ecebisa nje wathi akudingakali ukuthi umongameli uPresident Idi Mnangagwa aqale athi convince kumbe athi ukuguqula umbono wabantu beZimbabwe first. Ye ubeqinisile ngoba umsebenzi okumele sibe phezu kwawo ngokuthi siguqule ukucabanga kwabantu bakithi. Lokwana kokuthi sebelokhu becabanga ukuthi ama-elections akusasa. It's not about elections, we are past elections. Kulo mbuso okhona omileyo kawakhe isizwe ngendlela okule template ehambelana le manifesto.
Mm-hmm.
Abantu kabayekele ukukhonkota kithi.
Ye, kodwa kulabanye phela abakhulumayo besithi phela nxa bekhangele ibutho liyakhahlameza abantu ikakhulu nxa belokhu besathwala imbhobho. Lokhu nxa ukuthi sebesukile esifuthweni ye bathi bangangena kwezombusazwe. Kodwa nxa besagqoke iuniform yena leyana yesibuthweni akumelanga bakwenze khonokho. Ngamafitshane ke ungathi ngakhonokho.
Hayi, ibutho leZimbabwe yalingeneli kwezombusazwe. Mina ngiyakwazi lokho. Kodwa ke nga ukhuluma ngamazwi ukuthi abanye abasuka kumbutho bephatheke emsebenzini ethile kahulumende kumbe kwezombusazwe. Lokhu yavunyelwa anke babe sebe part of us njengesociety.
Umlumzana Dingumuzi Phuthi lilunga ledala lephalamende sixoxe laye esePlumtree. Kulabantu abafika phose ithumi ababhubhe engozini yomgwaqo izolo eBeitbridge. Imota ibithwele abantu abalithumi lasithupha kubikwa ukuthi babhubhele emgwaqweni kwelidumba Tituvibhasi. Isikhulumeli zamapolisa uSenior Assistant Commissioner Paul Nyathi uthi kukhanya ngani umtshayeli wemota le ubegijima kakhulu wehluleka ukuyibamba kuhle ejikweni yahle yangena iganga. Abanye kade besemoteni leyo kubikwa ukuthi balimele okumangalisayo. Nanku okwethulwe ngamaphephandaba lemisakazo ngokwenzakala kweleZimbabwe. Obambe isikhundla senhlelo zokulimukisa uZulu ngendaba kuzanupiwandla leZANU-PF. Umnumzana Victor Matematanda uthi abalandeli bebandla le-MDC kabasoze bavunyelwe ukuthi batshengisele emigwaqweni ngolwesihlanu. Lokhu kubikwa ngamaphephandaba ambalwa. Iphephandaba le-Daily News libika ukuthi umnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-MDC, sicele umnumzana Ian Khama lomnumzana Hage Genko wakwele Namibia ukuthi bangenele kweleZimbabwe ukuze kulungiswe okuhlupha uZulu. Abantu sebedinga imali yakwamanye amazwe nzima kweleZimbabwe kulandela ukuvinjwa kwemali le nguhulumende. Lokhu kwethulwe umsakazo we-Al Jazeera. Okwamanje-ke soke isikhathi senu ukuthi likhulume lokho elifisa ukukhuluma ngolisizo ukuthi abantu batheni lamhlanje.
Lo okhulumayo ngu-Adolf Shaba. Mina ngokwami ngithi njengoba kuyiwa le befuna ukutshengisela nje emgwaqweni, ukuvuma kwekhoti ukuthi betshengisele kuvele khona kuyasolisa. Akukhona ababakuthembileyo kusho ukuthi bayazi ukuthi angele kuze kusebenze.
Linjani balaleli, ngingafuni ukuzitsho igama lami kamanje buya esigabeni sensezi, kodwa kwamanje ngisebenzela eSouth Africa ngomunye wathatha amaphemithi lawo eSADC a-expire ngo-2021, expire njalo lama-passport a-expire. Akade ngifuna ukukutsho lapha ukuthi why i-government lwama-passport ethabe expire evele lama-pages. Bezame elinye iqhinga lokuthi be-extende singawalahla ama-passport lwanje ngoba amaphepha kungatholakali iphepha. Wona la esilawo ama-passport a-extende kufakelwe eminye iminyaka phezu kwama-passport esilayo. Bezame elinye iqhinga abangalenza kulokuthi sihlupheke futhi kube kulokho kuthiwa kulindwe iphepha iphepha, ngoba abanye athola ukuthiwa khona kudindwe kayi-1 bekathiwa abanye abahambahambe ekhaya. Lokho kulamapheji amaningi, lokho kuthathwa kulahla kuthiwe renewa. Basibhadalise nje imali yona leyo abafuna usibhadalisa yona, yonke imali efunekayo, kodwa ba-edeli lokhu zena iminyaka futhi khonapho kubona la amadala. Ngiyabonga.
Hello emsakazweni we-Studio 7, siyabonga indaba elisetshela zona every time. Arinto ekhona vele esalayo lana ukuthi nje iZANU-PF sikhathele ngayo. Right now sifuna ukuthi sikhululeke, sitshengisele, sibonise umhlaba wonke okokuthi asiphili kahle lapha elizweni. But now ngathi bayasivimba nje, abafuni senze nje into esizifisayo lathi njengabantu elizweni lakithi esikhululeke kilo. So ukuthi ukuthi phela ukukhululeka kwakhona akukho. Ekusalayo nje besicela ukuthi ma bengabe belalele ma sikhuluma kanje ukuthi abantu beZANU-PF beyekele kusinindezela. Sifisa lathi ukuthi sibe njengabo, bahamba izimoto durayo abadlanga into emnandi, basebenzisa i-US dollar. Thina basivimba ukuthi silisebenzelele i-US dollar. So angeke sithi nguhulumende okhululekileyo ebantwini. Asihlukumeza lo hulumende, sikhathele ngayo. Please sicela bangathi bayashedile eceleni nje lathi sikhona ukuphila kahle. Ngiyabonga undlela okhulumayo esiphezini.
Igama lami mina nguSibusiso. Abantu bakithi eZimbabwe sesihlupheke kakhulu. into bengingayicela nje mhlawumbe kubo bonke abantu akubizwe istrike esingezukuphela. Leso strike singabizwa ukuthiwa ngesebandla elithile. Akube istrike nje sikazwelonke esobe sikogalayizwe yibobo zonke inhlangano ngokuhlupheka kwethu. Leso strike kungathiwa istrike esiyophela. Akube istrike forever until size sikhiphe le ngalo PF esihlalweni. Ngoba abantu siyahlupheka indlela eyisimangaliso. Emazweni siyaninwa. Ekhaya kudla abantu abayimbijana. Yiba badla umnotho wezwe lonke. Ungakuthi singathi mhlawumbe 90% zabantu ziyahlupheka. Only 10% yiba abaphila kahle. Ekubeni ngabe izwe mhlawumbe kuthiwa kuhlupheka abantu abambalwa. Iningi labantu liyathola ukuphila. Akunamithi ezibhedlela, akunamanzi ahlanzekile, kuhamba ugesi kwenziwani. Ngizwe indaba le ethiwa umuntu uma enesola kuzafanele ayithelele. Into ebuhlungu kakhulu ngoba isola yinto esebenzisa amandla elanga. Njalo usukuzithengele wena ngemali yakho kanti uhulumeni yena ungena kuphi entweni ezinjengalezo. Abantu bakithi ake uhlangane sekele ukukhombana ngeminwe, sekele ukubukana ngokomhlanga wawowenzani. Akube nestrike esizoholela ukuthi uhulumeni wezanupiyefu aze aphume, kungabi yinto yosuku olulodwa. Akuthiwe nje until further notice.
Yalibonga kakhulu ke ngalikuthumeza nsuku zonke khonapha-ke ku-Studio 7. Nxa lifuna ukuthi lithumeze okuningi emsakazweni, lithumeze WhatsApp kunombolo ethi 012-465-0318. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Sokulo mnyaka kwaqhamuka umkhuhlane we-Ebola kule Democratic Republic of Congo, lapho sokulabantu ababhubha abafika phose inkulungwane ezimbili. Kwele Melika umnumzana William Barr igoda elikhulu lakwele Melika lithi kuyamangalisa ukuthi usomabhizinisi omkhulu uMoyi uJeffrey Epstein uzibophele ejele lapho kade gcinwe khona ngabantu abanengi. Kulabantu abedlula amajuma amane kule China asebebulewe lizulu lesikhukhula i-typhoon. Abathengi abathengisa impahla emigoqweni kwele Zimbabwe bathi bathwele nzima ngenxa yokugugudeka kwesisindo semali nsuku zonke. Namhla sixoxa lo nkosazana Pretty Mpofu ngokudinga imali yokuthenga impahla kwamanye amazwe.
I-situation yakhona isiwesi khathesi ngoba ngikhuluma nje kukhathesi i-cocashi le esiyisebenzisa kakhulu nxa sithenga ekubhadalaleni esingathi thina ama-transaction esiwayenza ngamafoni. Ikhwezile ama-tariffs. Okungangokuthi khathesi nxa usule-1 RTGS uhamba kumkambo omnyama usiyadinga i-US dollar, kumele ukuthi ubasendele imali engange-$100 ukuthi uthole i-$10. So ngingathi i-situation yakhona inzima kakhulu. So kuhlangana noduko olukhona kulezi nsuku esihlangana lalo lwamagesi, kuthengiseka nzima ngawo lawo mafoni amakhona ngoba isikhathi esiningi amafoni asehlalekile ngoba amagesi sihlezi singelawo 20 hours singelamagesi.
Paul, igcina lisenza njani khonapho nxa kunjalo Mampofu?
So kumele sihlale sikhweza, singakhweza ama-prizes. Abantu okumele bathenge labo ngabalamali bayabaleka babaduka. Kunzima ngoba kumele ama-prizes kumele ukhweze every hour, lawo kumele ukuhambelana ne-situation esikhona. Ngoba esingathi thina imali zangaphandle kwamazwe zikhwela lazo every hour. Nxa zikhwela nawe ngapha ekuthengiseni kumele ukhweze every hour. So kusebenzeka nzima ngoba vele sesirun amabhizinisi angana-profit. So kuyikuphomba ukwenza ukuthi akula ngenye indlela esingaphila ngayo ngaphandle kokuthi sibe sigeyinayina la ama-1 cent esiwatholayo.
Singathi nxa ungatshela sibili zulu ukuthi wena uthengani, uthengiseni, njalo uyabe uthenge ngemalini, khonoko nje ukuthi abantu bakwaziwe ukuthi kuhamba njani.
Khathesi kwakuyisikhathi somcando. Ngingabala ngibala into ezincane ezinjengengwane yewulu. ingwane yehulumkani siyayithenga e-South Africa lapha eduzane iyabe iyi-R30 eyi-1. Ngingayithenga mina nge-R30 sokumele ngibuye ngapha sengicalculate-ile ama-transport cost, ngacalculate ukuthi yona ivele i-R30 ngemali yakithi ngapha eZimbabwe i-equivalent to $15. So kungangokuthi nje ingwane nje ingwane yewulu kumele mina ngemali yangapha kithi ngibuye ngithenze $25. Kube nzima ke ngoba nxa sengithenze ngale i-$25 senzithi ngiyabuyela futhi ukuthi ngiyethenga leyani i-R30 ye-order futhi ayiseneli, sokumele futhi ngi-top up ngeyinye i-profit yokunye yalo sengithengisile.
Pho kusebenzeka njani kolokho?
Hayi kunzima baba Dube, sesiphomba ukwenza ukuthi akula ngenye indlela, yindlela vele esiphila ngayo, yindlela okumele abantwana siwaphilise ngayo. Sesiphomba ukwenza ukuthi nxa vele akula ngenye indlela esingayenza, kulokunye esingakwenza, kodwa into ekhona yokuthi sesirana ama-business angela profit. Ku-R30 nale engihamba ngehoda ngayo i-South Africa, mina ngicina ngithola R5 profit. Sengikhiphe amakhosi okuyathenga imali emkambo omnyama, ngakhipha amakhosi e-transport, ngigcina ngithola i-R5 kuphela i-profit. So ngaleyo R5 yikho lapho esesigcina khona ukuthi sokumele uphilele khona lapho.
Pho abantwana babesebesedlani khonapho?
Akusadliwa, sokudliwa nzima baba Dube.
Pho abantwana gcina libathengela ngani?
So kuyikhona kuyani ukuthi nxa sihambile vele lathi sesafunda ukuthi sibe ngamasoti, ngoba nxa uhambile e-South Africa baba Dube sokumele ukuthi e-border laphana basivumele ukuthi sidlele cooking oil, ayivunyelwa vele nge-special implement 164 yabo le abayifakayo. Sokumele ukuthi ngidlule ngifihlile izinto ngithenge ngale lapho kungani kuyathengeka khona, ngibuye ngugondile ngapho ukuthi abantwana bayenelise ukudla, ngoba ngathi ngizabuya ngapha ngithengise bese ngisithi imali engiyithengisileyo ngiphinde ngithenge ukudla kwabantwana, imali yakhona kayiyeneli, angisabuyeli futhi ukuyahoda. So ekuhodeni khonaphana nxa susiyahoda sithe sihlanganise lokuthi usho uthengele ukudla kwabantwana khona ngale South Africa, ubuye ngapho kufihlile, uhamba nzima ukugodlile ukuthi la uphathele abantwana.
Lo mlayezo lobani ongatshela uhulumende ngempilo enje?
Hayi uhulumende kade sikhuluma, uhulumende ungani ugqibe izigodi endlebeni. Angazi ukuthi singamtshela sithini, angazi ukuthi singathini, kodwa bengicabanga ukuthi nxa uhulumende la engacabanga ukuthi kulabantu ngaphandle lapho abahluphekayo. Silabantu, silama-widows, silama-single mothers abaphila nzima bekhangelele ukuthi nekuthengiseni khona lapho, yikho lapho abaphila khona. Mina bengicabanga ukuthi nxa bengasikhiphela ama-taxi la abasifakela wona nemabhoda lapha, kube ne-exemption tax yokuthi lo yi-single mother, lo yi-widow, maybe kungaba ngcono, singakwanisa ukuthi siphile sithole ama-profit.
Unkosazana Pretty Mpofu uthenga ethengisa impahla ekobulawayo. Sixoxe laye esedolobheni lelo ke kobulawayo. Siyosikhangele ke ezibhekane lakwele Melika. Akwaziwa ukuthi kuzalungiswa udaba lwemibhobho eMelika esetshenziswa ngabanye abantu abalenketa bechavi ukubulala eminye imihlobo labantu bokuza. Kulaba mhlophe ababili abasanda kubulala abantu abadlula amathumi amathathu endaweni ezibizwa ngokuthi El Paso eTexas leDayton esabelweni se-Ohio. Abakubandla lama-Republicans kanye lama-Democrats abakudalele Congress bakhuluma okwamanje ngokuthi kumele kwenziweni ukuze kunqabelwe ukubulawa kwabantu mahlayana osokuvamile kule Melika. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele lomnumzana Danny Moyo ocubungula ezombangazwe.
Ama-democracy vele kudala bebiza ukuthi kumele kube le-gun control, ngoba abantu abaningi abadutshulwayo sibona ngathi into esenzakala nje ngesikhathi esiningi. U-Trump iqiniswe ukuthi every time kungaba lokudutshulwa okufana lokho okwenzakale El Paso e-Texas lase-Dayton e-Ohio, uyaphakama ngathi ngumuntu o-serious ngokuthi kumele kube le mthetho ecungulwayo eyokucontrola abantu ababa le mbhobho. But then i-NRA eyiyona esponsa ama-Republican kakhulu ingaqala ukukhononda nokubona uDonald Trump ese-withdraw even ama-statement abewakhulumile ekuqaleni. So yeah, that's why ama-Democrats esithi alo nje uyasoma akekho serious, ngoba they are basing it on effect yokuthi izinto aseke wazikhuluma before, but then again ajike futhi phambili ma i-NRA sicomplainile ngakho.
Kodwa baza kulungisa yini konke lokho?
Angiboni mina kulunga ngesikhathi sikaDonald Trump. I think ama-Democrats nje wabo kumele ba-focus ukuthi bawine ama-election awe-next year, ba-controle both i-presidency, i-House of Representatives, the-Senate. Yikho lapho esingabona khona izinto zitshintsha, ngoba njenje ukukhuluma nje kuphela.
Umnumzana Danny Moyo yingcweti kwezombangazwe, sixoxelaye khonapha kwele Melika.
senginama album amabili. I-album yami yokuqala ngiyikhiphe last year 2018 lesihloko esithi Ngathunywa ngubaba. Bese kusiza i-DVD engiyishute last year futhi njalo. Okwamanje ngikhiphe i-album yami entsha engiyikhuphe kuyo le nyanga edlulileyo lesihloko esithi Jinja ukwenza. Kwi-album yami yokuqala kule ngoma ethi Yeza Wami. Ngayicula ngayihlanganisa indimi ezintathu. Ngayicula ngesiTsonga, ngabuya ngayicula ngesiShona, ngabuya ngayicula la ngesiNdebele. Ingoma le ethi Leza Wami, ngangibonga uNkulunkulu ngobukhulu bakhe empilweni yami. Ziningi izinto uNkulunkulu asengenzile zona empilweni yami. Ngakubona kukuhle ukuthi ngibhale ingoma ngimdumise uNkulunkulu. Kunye nale enye ethi baba ngizokubonga ngani. Ngangibonga uNkulunkulu ngobukhulu bakhe. Le ingoma ekaMagodi ngangikhuthaza abanye bami abasasebasha ukuthi uma bethe bathola imizi mabahloniphe bakwazi ukuthi umuntu ongumama uyazehlisa emuntwini ongubaba. Bamame yokuqala ngiyalibona ushintsho kakhulu, abantu bayawuthakazelela kakhulu umculo wami, especially iDVD abantu bayithengile abaningi, bethanda kakhulu le ngoma ethi Ungabomthemba umuntu. Ubone abantu abaningi kakhulu abanye bayifakile kuma status. Inkinga ukuthi abantu basuke bangipirate ngisaqala, yiyo inkinga engisuke ngasengihlangana nayo. Kodwa engakusho ukuthi abantu bawuthandile kakhulu umculo wami. Ngithanda ukubonga abalandeli bezimbi zenkosi kakhulu, ngibonge kakhulu labathandi bezomculo wegospel. Sengathi lingahlala njalo lisupporta uNkulunkulu abe nani, ngiyabonga.
Yes, siyamuzwa kakhulu ke unkosazana lapha ke uMakhumalo, cha umnandi kakhulu. Ngibona njalo umculo wakhe. Kuzobuya ke lapha ku Facebook silobe ke Sidoro uthi yebo baba Dube kunjani lapha khona khonapho veke Thembelani sikwamulandibele uthi Mr. Dube livuka njani. Ngifisa ukubika ngisechefunye lapha ke Tholojo. Kuzima baba Dube ngoba asilamanzi ngitshola kancane khonapha ke sengisiya kumanzi amnyama esifuleni siyadinga amanzi ngile ngihamba nginqola. Yes, kuzobuya ke uCharles Maphosa uthi ya i-audio isezuzwakala kuhle kancane ke Dube sesingani siyakuzwa ke khonapha ke Facebook. Yebo, ungazani ke ivolume iphansi, sicela ukuthi lipompe khonapho ke amahats lipompe futhi nalokho ungazani ke izipotoni ukuthi sipontile khona njalo liyasizwa kuhle. Kuzobuya ke ubheki ngubheka bheka nathi Collins uthi hayi khona zani sokuright okukhona. Ye, kuzobuya ke umlevu Ndlovu uthi Dube uvuka njani Thombo Sithembayo, ikanti ungaphi ubaba ke uMalaki Nkomo. Uyabuza lapha umyampendula ukuthi uMalaki ukhona. Ye, sike sibone ukuthi singenza njani lapha ukuthi sifike ke emapetolini ezindaba. Singehlukani ukuthi sikhangele ebezigokela namhlanje. Kulabantu abaningi abathi bayalesaba ibutho leZimbabwe elasusa umgabe esikhundleni, kodwa amalunga ezanuPF athi akumelanga ibutho lesajwe. Bathwele nzima abantu kweleZimbabwe abathenga bethengisa impahla emgwaqweni. Siqhuba lapha ke uhlelo lwethu kwamanje. Olivalisayo ngumthombo kusitemba ukhiphe Dube, ngitshona kahle.